sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izindaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 3 ngabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomthatha intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lo wezisebenzi uMnumzana Paul Madima awubanga lesisombululo kudaba lwezoholo.
Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumende besabili ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumela ngabantu ngiyozibuyeleyo mathupha, kodwa kuzobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule
abathengisa impahla ehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isuba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye nokusilela kwemali.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekwane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani.
Abantu makhaza bathi abalifinyeleli uhlelo lukahulumende olemali yamatshe egolide eyama-gold coins ngoba ithengiswa ngemali eningi kakhulu okokuthi vele abangeke bayenelisa. Usomlomo edalele The House kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan izolo obekuthiwa angaluqobi ngele China, osekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lo wezisebenzi uMnumzana Paul Mavima ngomvulo awubanga lesisombululo kudaba lwezeholo. Kumbiko wethulwe izolo umanyano wezisebenzi zikahulumende othiwa Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uthi uMnumzana Ncube uvumile ukuthi umumo mubi, kodwa akathandanga ukuthembisa ukuthi uzakhweza iholo lezisebenzi, kodwa wathi bazangezelela ingxenye yeholo eliphiwa izisebenzi ngedola leMelika ngenyanga ezayo kwisilinganiso angasiqambanga. Izisebenzi zikahulumende zithi zizakuyabika kumalunga azo ukuthi kuthathwe nyathelo bani andubana uhulumende ethe wekela ukufeza izifiso zabo ezokuthola iholo ngedola leMelika. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi uMnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ntateli Krisi, linjani ba? Umhlangano owenziwe ngumthuli Ncube noMamvima behlanganele inkokheli zonke zezisebenzi uyasidanisa kakhulu masikhangela impumela yawo. Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumende besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumela ngabantu ngiyozibuyeleyo mathupha, kodwa kuzobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi. Imibuzo esizibuza yona ukuthi kusukisela lamhla kusiya phambili kusiyafika uSeptemba lo abakhuluma ngaye izisebenzi zizabe zidlani. Nxa sikhangela indlela i-RTGS ewa ngayo sikhangela i-inflation, sibuye sikhangele ukuthi i-100 US dollars leyo kukhulunywa ngayo okuthiwa izakhutshulwa ngoSeptemba, nxa bekhuluma ngayo lapha bathi bakhuphula umholo, kodwa nxa sikhangela ngobuyiyo bayo i-allowance umholo akhuluma ngawo uMvima uMamvima lo Mthuli yiwuphi, ngoba thina sabatshela ukuthi umholo esiwufunayo i-540 US dollars. Nxa bekhuluma nge-540 US dollars singajabula kakhulu, kodwa nxa bekhuluma ngomholo ongekho kuyasethusa kusitshengisa ukuthi babanakeke isizwe seZimbabwe. Isisebenzi lezi esikhuluma manje ziningi kakhulu, zinikeza uhulumende okuthiwa yi-service. Ababalisi bafundisa abantwana, akula production enkulu ekhangelwe ukuthi singenisa malini. Amanensi ayelapha abagulayo, akula production ekhona ekhangelwayo ukuthi singenisa malini, kodwa sinikeza usizo esizweni abantu bazathi ngijeze ngizisebenzi ziningi izisebenzi ngazikhangela zonke zinikeza usizo esizweni futhi uhulumeni uyalubona usizo lolu ukuthi luyize kuye yikho engelandaba labanikeza lolo sizo pho uhulumeni ekhuluma kanje izisebenzi kuthiwa zithini kodwa izisebenzi zivele bezimnikezile umbiko uhulumeni ukuthi ngoSeptemba siyama umsebenzi phose sonke sizisebenzi ezinye bese zinakanele ukuthi hayi umsebenzi ngoSeptemba uzasetshenzwa nanku uhulumeni usebize abakhokheli bethu bebabizela nje ize le ekade ibizelwe abakhokheli bezisebenzi uhulumeni
umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzo Abathengisa impahla ehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali yokusebenzisa. UNkosazana Jacqueline Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki eziningi njalo bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekhansili yaleli dolobho ukudinga isisombululo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi kathi sisebenzisa imali zakwamanye amazwe kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolwesilubiza sithi yi-RTGS then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ngingakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestrateni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhani okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesikusonke sikuvending.
Intengo yempahla ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngisakubisela emuva ngiye esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazezilutshwane in the market esasikuwoda kwakukulutshwane i-demand yayi-high. You could charge, wakwanisa ukucharge ngendlela ofuna ngayo. Unlike now when everyone is doing the same thing. Akusafanani. Inzuzo usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi hand to mouth, hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lo hulumende kanye le council yakobulawayo lamanye ama stakeholders. Kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le city council emveni bekuyibudlelwane begundwane loMangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo kodwa ke sasekubona ukuthi kufanele sibe lizwe elilodwa njengabantu abasebenza kuba kusector enale informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa i-informal sector working group. Yikho lapho esenza khona ama-engagements lo city council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka city council sibe phakathi kwakho. We really notice what they've done so that we can be meaningful stakeholders within i city council and the development of our city. Kule hlelo eziningi kakhulu esilazo sila kubulawayo city council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. Ubulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela ke kathesi lobudlelwano esilabo le ministry sibambe kakhulu i-cluster yes small businesses ukuthi sesingama SMEs. Imhlangano esihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende. Sikhangele le NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimithetho kahulumende. Bese sibonga lama stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa.
Lo-ke ngunkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladeni, eBulawayo Vendors and Traders Association. Abantu makhaza bathi abalifinyeleli uhlelo likahulumende olwemali yamatshe egolide eyama-gold coins ngoba ibiza imali eningi abangayenelisiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula umnotho welizwe lithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle, kodwa wakathesi lukhanya lungahambi kahle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibhanga leli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1500, njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili, i-2000 kuyona le iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekane. Ayisiki ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani. Njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1,800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendi amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu.
Asizweni umbono kaMnumzana Masimba Kutshewa, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo.
Ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Ukuphiwa uncedo lokungcwatshwa nguhulumende okwenziwe ingcwethi yezokulingiswa uKhonti Mhlanga akwemukelwanga ngesihle ngabanye abathi uMhlanga wemele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Abanye bathi bakhona abakumsebenzi wokuzilibazisa abaphiwa inhlonipho yesigaba i-provincial hero ephezulu kulale ephiwe uMhlanga yena ayekwenza kwakubedlula kakhulu. Ngesizwe amazwi kaMhlanga esemhlanganweni wokukhumisana umlotha owawuqutshwe yi-Commission ye-Zimbabwe Peace and Reconciliation Commission ngomnyaka ka-2020.
Nampa abantu bathi bakukhulunywe nge-Google Round asibancediseni. Lonke langena phandle la e-America la sithathi China la sithathani konke lithidubo khona ekhaya la. Imisenzi libuya abantu bokhuluma ukuthemadisa nansi tu khangela nini kanye it's not new kathesi into ezakalayo, we are directing this dialogue to the wrong people. Yeah? Abantu okumele lidirecte idialogue le ngabantu abafaka ikhotoni endlebeni le phezulu abayibo amakhomanda abuye esigabeni zethu bezobulala abantu yibo abangafuni batsheleni babuye kithi abantu sikhulumeni labo lingabuye ngapha kithi thina sifuna labane yibo abangafuni ukubuya kuzokhulumeni line libuye ngapha futhi imali kumbe uthanda amawetele
lawo ke ngamazwi kamufi uKhonti Mhlanga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze umufi uBrigadier General Benjamin Mabhenge njengomuntu owayezimisele ukukhulula ilizwe. UMnangagwa wethule la mazwi izolo ebusuku emzini kamufi eHarare. UMabhenge uzabekwa lamuhla emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umantshi wedolobho leKwekwe umnumzana Story Rushambwa lomabhalane emahofisini akhe umnumzana Bright Mpiyabo bagwetshelwe ukuhlala ejele wenyanga ezingamashumi amahlanu nanhlanu 15 ngamunye ngemva kokufunyanwa belecala lokukhulula imota eyangena elizweni ngokungaphandle komthetho. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Livuka njani maZimbabwe amahle, siyavuka lathi. Siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Nesicelo nje ncane lapha engizama ukuthi siphuthume. Ngiyizwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ma-councillors be-right. Kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele impela kakhulu. Ngingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu abantu aba-32 bathatha izithupha nje izegi nayo kanti khona lapha eduze okungathi bekufanele ukuthi izegi ngabe yihambe emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izegi ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, sicela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izane ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngako kakhulu basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu ye-network yabo iyasihlupha. Noma kulo mlayezo ufuna ukuphuthuma ukuthi uhambise noma ekusemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo ufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu nasengceleni kweZimbabwe neBotswana e-Ward 5 ama-ward analo usuka kulapha e-Ward 5 kusiye eKhezi ama-network akula. Sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu nge-network. Bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo. Sicela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho uma kule phutha endikhulumileyo, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo baphoyisa. Yabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Yabonga okhulumayo ngufamona e-Ward 5 sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza isithupha. Siyabonga sole ukulandisa isikhathi esiningi kakhulu ke njahile.
Ukubotshwa kwalabo amaqembu aphikisayo aseZimbabwe ekhaya yikuvala ukuthi babona ubana bazonqotshwa. So yikwethusela abantu ukuthi thina singavoteli lawa amaqembu esiwabona ukuthi azoletha intuthuko ezweni. Yikwethusela abantu sibi lokho ukuba bebophe bonke laba abantu abaphezulu esizama ukubana basilwele, kodwa bayababopha ukubana bethusele thina abantu ukuthi singavotele iqembu eliphikisayo. Lokhu kubuhlungu kakhulu abakwenzayo la bantu bezani government yasekhaya ezani, ukuthi laba bantu abaphambili okuyibo okumele basilwele babopha bona benzele ukubana thina besisabise ngalama election azayo. Kodwa ngezele kuboneke lokhu thina sohamba ngayo le-3C sokunqoba konke lokhu lokhu akubenzayo ukubana abantwana bethu sabesipophela amalunga ethu la sayakhethayo bezama ukuthi bethusele thina hayi kulo nyaka ozayo ngeke bakuboneke lokhu ngoba ngeke bakuboneke lokhu nenzayo ukuthi bayenze into ubana besethusele bebopha amalunga ethu hayi manje asethukanga sithi ke sizonqoba noma bengaze bebabophe bebethusele bethusela thina abalandeli babo bebopha laba ama-leaders ethu ngeke kusethuse thina sihamba ngonyawo lolu esibhele sihamba ngawo ubana abaphume embusweni bengasethuseli behlukumeza la bantu abasiphetheyo yikuhlukumeza njalo okungekho emthethweni abenzanga lutho laba bantu akula nto abayenzileyo embi balwela amalungelo ethu abantu so kubabopha lokuthi babesethusela ukuthi thina singavoteli sivotele bona ake bakubone loku nonyaka ozayo abaphume
njani studio 7 njani studio 7 bakithi sesike sidonda lokubhala lokufaka ama-audit ngoba akabalwa mina uhluphe ngizama ukulijoya ukuthi bakithi ama-opposition lawa kawakhangelisise kuhle indaba yezeki le khathi why always sihlala sisehlulwa yizanu PF ngoba kathi singaze siye kukhetho laba bantu bazawina ukhetho lolu bathi bawinile ngenxa yokuthi kuzeki lapha abantu asebefakwe laphana kutshengisela ukuthi akulazeki lapha inhlanganiso lana kayizimelanga so besicela ukuthi ama-opposition wonke ngayabambana labantu sikhulumele ngelizwe eliyi-one sonke sipopote sonke ukuthi no akulungisiswe imithetho yokhetho kukhululeke kukhutshwe abantwana babokhembu laba asebefakiwe ukwenzela ukuthi ukhetho lolu luhambe kuhle ngoba laba bantu balungiselela ukuriga lapha so kunzima kakhulu bakithi asazi ukuthi kathi singaziwa ngubani kulo mhlaba ongasizwa ngoba sikhuluma kasizwakali sadadi kayisizwi i-African Union kayisizwa kuzima kakhulu bakithi kuleli lizwe
linjani basakazi be-studio 7 mina ngobulawayo into ekhona ngeyokuthi ilizwe kathesi alimanga kuhle kulokuxokozela okokuthi uma i-United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU ingathathanga inyathela sibili eliqinileyo lapha kuya kufa bantu khona phana okwenzakala ngo-2008 angazi ukuthi kanti yona i-SADC izikhathi eziningi ithule i-AU ithule i-United Nations ithule pho eZimbabwe lapha abantu bazalanyulelwa i-organization yiphi abantu bafile kakhulu lapha kusenziwa ama-election la adlulileyo egweru abantu babulewe nje kukhanya ukuthi babulawa ngabantu bezanu kathesi usikhala lo sithole babotshiwe abezanu abayibo abatshisa imizi emningi abo not even one wabotshwayo so khonapho-ke ijustice yakhona ingaphi ijustice ingaphi konke lokhu kuyakwenza kube le civil war ngoba abantu abasoze bephongukubulawa nje beyekele ukuzivikela sizafika isikhathi abantu zakuthi enough is enough njengakathesi abantu bezivikele yikho ama-organization la anjenge-AU angenele i-SADC kayingenele i-South Africa kayingenele ngokuthi okwenzakalayo khathesi ukudonsela khona phana abantu abasebequke izandla kuthiwa short sleeve long sleeve siyabonga
sanibonani ku-studio 7 olubengilalanga ngumama wasemathweni south ngibingelela ngisemzansi afrika ngithanda nje ukuthi ngiphakamise imiphakazi kakhulu ngithwale phambili into eliyenza into eyenzakala lapha kumphakazi elihle kakhulu umphakazi mpelamande ukuthi azibuye emasesweni bekwadineka siyemikhondisi sibe ningamadela kufa silele ilebe siya komphakazi laba bathi bona abafana bakamphakazi bababuyisele ngoba bothina yena le nto yena bayazi kamphakazi bona balele-United Africa i-United Africa thina basileli i-United Africa silela umphakazi ukuthi aphume ezimbabwe i-Africa 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 sise-Africa vele thina si-under i-Africa diaspora kasi futhi silwela i-Africa silwela imiphakazi ukuthi ayiphume izimele yodwa ezimbabwe ma usitho nawo yaziroia siyanyasalan kukhuluma okunye nakho sokwehlukene kabo singaba kamphakazi sithi bantwana bamandebele bantwana basemathwelelenti lizwe ekhapheni smell the coffee akusibekho isikhathi sokubuyela emuva manje asibambanini singabathwakazi esikhulule umphakazi ukuthi sibe lelungele endaweni zakithi lapho abantu babethu bazothola khona asilweli ukuthi thina sifuna ukuthi uhulumende wezimbabwe aphume kubuse thina thina silwela indawo sithi phambili ngomphakazi omphakazi aa asilweli i-afrika silwela imiphakazi ukuthi kayiphume ezimbabwe izimele yodwa
mphinde ngibingelele futhi ku-studio 7 lapho ngibingelele abasakazi bonke abe-studio 7 nogibdube hayi siyabonga nabo-ezra nabo bonke siyabonga. Bese ngithi mina tshela labantu laba abakhuluma kabi nge-MRP, yabatshela labantu abakhuluma kabi nge-MRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi, ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi nge-MRP kuyibona abantu bayithi lapha, okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga, okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi, okuyibona abavalelwa corner to corner, yibona abantu abavalelwa bona la abantu bayithi abakhuluma zonke lezi zinto, ngoba uchamisa bona laba abangani babo, nabo bonke omnangagwa labo balokhu bekhuluma kabi, futhi nomnangagwa futhi nalento lokhu eqhubeke ikhuluma le ikhuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi. Thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi.
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo wedale Levy House kwelemelika, unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan obekuthiwa angaluqobi ngele China, osekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Isihlenge seTaiwan sithi asifuni kuba ingxenye yakwele China, kodwa ele China liphakathi kwemizamo yokusihluthuna. Ngokuya kwele Taiwan okwenziwe nguPelosi, amabutho akwele China abikwa ebeseqalise ukuhlasela indawo ezingcelelane leTaiwan. Ele China lithembise ukuthatha amanyathelo alukhuni nxa uPelosi engalugqoba kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi ahambe njengomkhokheli, ngoba ngithi isikhundla zakhe lesi siyisikhundla esiphezulu ukuthi aluba nxa namhla umongameli engakhothama, yena nguye othathayo ukuthi abuse ilizwe leli lase-America. So ukuhamba kwakhe, ukuhamba komuntu oqakathekileyo sibili ukuthi lawona lawo amazwe afika kuwo ayabe khangelele ukuthi afike ukuze mhlawumbe akhulumisane lamaphalamende abo, kumbe akhulume okunye okuphathelane esingathi ipolicy ye-America, ukuthi i-America ikhangela njani lelo lizwe alethekeleleyo, njengobuza ukuthi Singapore athi Japan, abesesithi khona lapha e-Taiwan. E-Taiwan kungathi kulokungazwisisani ukuthi i-China yona ifuna ukuthi ngabe wahamba kuyo i-China kulokuthi aye e-Taiwan, ngoba kupha i-Taiwan isigaba sokungathi kuyilizwe. Ake sithi thina umongameli omnyasuke lapha athi yena na ngiyakwethekelela eMathebeleland, kangifiki e-Harare kodwa ngiya eMathebeleland. Uhulumende abese sithi hayi ungazi waye eMathebeleland wena, ngoba eMathebeleland ayisilo lizwe, eMathebeleland iyingxenye yeZimbabwe. Umongameli lwana athi hayi mina ngiyahamba ngiye eMathebeleland kuphela, kangiyi e-Harare. Kungathi kunjalo kwinto kokhona ukuthi likuzwisise kuhle ukuthi yona iChina ithi iTaiwan ingaphansi kweChina.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilani, inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo labaphathi ntambo bakahulumende awuzange ube lesisombululo. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.